Abesifazane laba abangamaqembu amathathu bebecula bejabulela intuthuko esibe khona empilweni zabo abayiveze ekusungulweni komhlangano owenzelwe e-Adabalo Estate eMguza bethi baqhuba inhlelo zokutshayelana imali abayikweledayo bona ukuqhuba amabhizimusi amancane njalo sebele mpahla yabo asebayithenga ngali mali selokhu baqalayo ngomnyaka 2014. Bakhona asebathenga imbuzi abanye bakha imizi yabo emihle kanye lezambuzi ngenzuzo evelela kulolu hlelo. Unkosazana Thulekile Gwebu uleminyaka engamachumi amane yokuzalwa elengane ezimbili njalo elilunga lelinye lala maqembu elithiwa yisibambene.
Ngoba benhlangana lokuswela izinto kwesinye isikhathi ke ngiswelisa udendlini ntinga komakhelwane abanye ithole ukuthi kala ngeke ngiswele impuphu silale singadlanga labantwana kodwa nthe sengibona sengene kulinhlanganiso hayi ngibona ngani impilo yami sithuthukile.
Unkosikazi Sylvia Moyo wasemakwati kuvillage 4 lilunga leqembu elithiwa kwayedza ebona ngezoqoqwa kwenhlelo ucommunity facilitator ku ward 8 eMguza.
Ngingakabuyile kwakwamaklabhu empilo yami ebephansi ngoba bengingakwanisa ukuthi ngizenzele ngiphilise imuli yami ngiziphilise mina le muli yami njalo impilo yami ibingahambi kahle ngoba abantu abami isikhathi esiningi bebangatholi imfanelo zabo njengabantwana ngiswele ukuthi vele nzayenzana.
Unkosikazi Sibongile Mbanje ngobona ngezokuqhutshwa kwenhlelo uproject officer enhlanganisweni ye-Hawkick esebenzelana labe Oxfam.
I-ward leyi ayila ama-services amaningi lokhu yi-primary okukodwa kula sibhedlela so omama abaningi balendingeko eziningi ngenxa yokuthi khona ama-services anjalo ikakhulu aphathelene nempilakahle kakula lokuthi nje omama vele abahlezi lapha abaningi bakhona ilabana baku very low income bracket. So sakubona kungcono ukuthi khona sibathuthukise ngohlelo lonalolo oluzabanika imali and then lwenelisa ukuthi khona bazenzele izinto eziningi. So nxa bengayenza amabhizimusi abaningi bakhona sebesitshela ukuthi khona amabhizimusi sebanika izimali ezingange $20 a month up to $150 yi-range yakhona.
Abe-Hawkick bathi asengamachumi amabili lantathu amaqembu alolu hlobo asebawasungula eMguza linye ngalinye lisiba lamalunga asukela kuchumi lanhlanu kusiya kwangamachumi amabili. Ndawonye abe-Hawkick bethi basebenza lamaqembu abesifazane laba angamachumi amathathu lanhlanu. Injabulo yabesifazane laba ibizwakala lakungoma zabo abazihlabela sikhathi sonke lapho behlangana ukuzatshayelana imali. Ngimele iStudio 7 ngiseMguza ngingumevisi Gama.